siyabonga Sandra Lo Chris li chona njani makhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 ngokwenkwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni kumagagasi awe 909 medium wave shortwave 4930 120 80 la ku 15775 kilohertz kanye lasebulenjini ku-intanethi kuwebsayithi yethu ethi www.voandebele.com. Ngiphinde njalo iwebsayithi www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje
abantu laba nxa bethenga from South Africa bengena lapha bayabhadala ama-tax khathesi kasazi ukuthi bafuna ama-tax aphi sibili thina sithi kuhulumente lezimura kufanele sihlale phansi le inhlanganiso lezimura i-government sikhulume sibonisane ukuthi sivela ngaphi siya ngaphi
Izisebenzi zisola inyathelo elifuna ukuthathwa nguhulumende elokuhlawulisa umthelo labo abazisebenzayo ngelanga lokunanza izisebenzi emhlabeni jikelele ele May Day.
Ababuye, they have to come back to my residence, the town is the residence, and consult residents. Fighting on the down. Then we have to say, don't get the support in the room to come in that. I took so much we have spent with it, the fighting day. We are born in the corner. So, as residents, we have put the same. And trouble.
Inhlanganiso yezakhamizi iCombined Harare Residence Association isola umanisipala weHarare ngokufuna ukusungula uhlelo lokutholisa izakhamizi usizo lokwelatshwa i-medical scheme.
Uhulumende lamhla uqalisile ukunika abantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu umuthi we-rotavirus okubavikela emkhuhlaneni wohudo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Izisebenzi sithi kazemukeli uhlelo lukahulumende webandla leZANU-PF olokuthuthukisa umnotho welizwe olwezimaset ngoba akuzange kube lokuxoxisana labantu longakasungulwa. Lokhu kuphume ngesikhathi leZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa okwenziwa izisebenzi olwe-International Labour Day. Intathe izindaba ethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli emkhosini owenzelwe enkundleni yeGwanzura Stadium lamhla okubuthane izisebenzi ezenhlanganisweni eziphansi kweZCTU ekhokhelwa nguMnumzana George Nkiwane zigcizelele ukuqakatheka kokudinga indlela zokulungisisa isimo sezisebenzi elizweni esiqhubeka sisiba sibi nxa kuqathaniswa lalapho uhulumende womanyano esembusweni. UZulu ukhanye engajabuliswa yinkulumo kaMnumzana Francis Mafuratidze umqondisi wohlangothi lwezisebenzi oze emele umphathintambo wezisebenzi uMnumzana Nicholas Goche. Wehlulekile uMafuratidze ukuqhubekela phambili ukufunda umbiko kaGoche ngoba izisebenzi zingavumelani lenkulumo yakhe yokukhankasela uhlelo lweZim Asset.
Zim Asset.
Inkokheli yelinye lamacele MDC egoqela uMnumzana Morgan Tsvangirai yemukelwe ngenjabulo enkulu yilezi zisebenzi ngesikhathi ngena enkundleni yeGwanzura emkhosini lo. Ezinye zalezi zisebenzi bezembethe impahla yebandla leli. UTsvangirai owake waba ngunobhala jikelele wale nhlanganiso kungakasungulwa ibandla le-MDC laye uqiniselo ukuthi izisebenzi kumele zithathe amanyathelo ukulungisisa isimo esibi ezikiso. Unobhala jikelele we-ZCTU uMnumzana Japhet Moyo ugcizelele umbono othi makudingwe indlela yokutshengisela ukukhonona kwazo njengoba isimo sezisebenzi kulezi nsuku singasihle.
Sokulesikhathi eside izisebenzi zingatshengiseli ukuthi zizondile. Kho nje sisizwa abantu sebesifananisa leZCTU yezolo. Uzwa bethi hayi le yasho ZCTU esiyaziyo. Because iZCTU yezolo yayile ndlela iyayikhuluma ngayo kuhulumende. Yayithi nxa ingakhuluma etafulini kungaphumi lutho, yayikhuluma ngenye indlela ukuze uhulumende ayethuke. kodwa sizibona ngani kungabenefita laba esikhuluma labo ngokuthi sebekwazi ukuthi hayi basekhuluma ngomlomo kuphela abantu abangayenza.
Umoyo ukhuthaza lezo zisebenzi ezilokhu ezisemsebenzini ukuba zimanyane lezinye ngokungena kuma-unions ukuze banelise ukuyilwa limpi bendawonye phezu kokuthuthukiswa kwezomnotho. Uqhubeke ethi ukuxokozela okwenzakala emabandleni ezombusazwe wonke abalisa ele-MDC kanye lele-ZANU-PF phezu kwendaba zobukhokheli kungekuhle ngoba kuphazamisa lezisebenzi ekuthini ziphetha zilandela isibonelo sinye.
Kuphambanisa la ku-community because abantu bafunda imithetho, bafunda ngalokho abakubonayo. Singathola lokuthi le ma-church sokusenzakala, la kuma-burial society sokusenzakala, le boreni sokusenzakala, ukuthi abantu ababili bapho ngokuhlala bethu banasampuni, sizo uzose bephuma phandle bethu sizimxoshile ngokuthi bakopa abakubone kusenziwa ngabanye.
Inkokheli zama-union abekulo mkhosi zitshengise ukukhathazeka phezu kokwenza kwahulumende kokufuna ukuhlawulisa umthelo abaphila ngemisebenzi yezandla lokuthengithengisa impahla ehlukeneyo kodwa bengabantu banye abahlezi behlukuluzwa bethathelwa loba ukubhidlizelwa impahla yabo. Umnumzana Elijah Emmanuel Mutemeri ungumcebisi kundaba zalabo abaphatha imisebenzi yezandla iZimbabwe Chamber of Informal Economy Association ngaphansi kwenhlanganiso yeZCTU.
Okuhluphayo kathese ukuthi asazi ukuthi bafuna ukuthi imali leyi iphume ngapi ngoba abantu laba according to them kaba exist kabako. Abantu laba ngabe bethenga from South Africa bengena lapha bayabhadala ama tax. Kathesi kasazi ukuthi bafuna ama tax aphi sibili. Thina sithi kuhulumente lezimura kufanele sihlale phansi le inhlanganiso lezimura i-government sikhulume sibonisane ukuthi sivela ngapi siya ngapi.
AbeZCTU laba bathi kunje inani labalahlekelwa imisebenzi bebanengi kulanyakenye kusiya ngesilinganiso abasiphiwa ngabenhlanganiso elondoloza izimali zempentsheni yezisebenzi e-NASA abathi selehle ngenkulungwane ezedlula ezilikhulu. Icele leZCTU elikhokhelwa ngumnumzana Lavumo Matombo obekumele liqhube umkhosi ofanayo enkundleni ye-National Sports Stadium kalisavunyelwanga ukwenze njalo ngoba bengatholanga imvume emapholiseni esithi ngenye yezindawo eziqhutshelwa imikhosi ye-Haifa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama. Usebalukhulu womutsha webhanga lesizwe i-Reserve Bank of Zimbabwe uDr John Mangujka uqala umsebenzi kusasa ngesikhathi ilizwe libhekane lenkinga ezithile kwezenotho osokwenze izinye ingcitshi zithi alivalwe vele leli bhanga ngoba lingaselawo umsebenzi.
Kave nalo omutsha angisiboni kusasebenzi okwamanje eZimbabwe ngoba iZimbabwe khathesi asinamali yethu masisithi kube lo gavena emanaje imali esingelayo akusizi lutho ngoba imali khathesi ozayihola iyavela ngaphi.
Lingakhohlwa-ke balaleli ukuthiya indlebe kusasa lapho iStudio 7 ilethulela udaba lukasebalukhulu omusha webhanga elikhulu lesizwe ele-RBZ oqala umsebenzi kusasa umnumzana John Mangujka.
Inhlanganiso yezakhamizi zeHarare i-Combined Harare Residents Association sisole umanisipala waleli dolobho ngokufuna ukusungula uhlelo lokutholisa izakhamizi usizo lokwelatshwa i-medical scheme ngoba izakhamizi zingabuzwanga imbono yazo. Lolu hlelo luzaphathisa izakhamizi ezingamalunga ukuba zithole usizo ezibhedlela zekhansili lapho zehlelwe ludubo kwezempilakahle nxa zihlawula amadola amathathu ngenyanga. Umgcinisihlalo wekomiti yezempilakahle umnumzana Charles Nyatsuro utshele iphephandaba leThe Herald ukuthi amalunga alolu hlelo ayabe elalo ilungelo lokuyadinga uncedo kwezinye izibhedlela ezingayisizo zikamunicipala nxa zehlulekile. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Combined Harare Residents Association unkosikazi Beatrice Ngwenya utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi nxa umanisipala engabuzisanga izakhamizi kabasoze bamukele lolu hlelo.
Kumele basikhonsulte basibuze ukuthi thina sicabangani ngapi sifaka amakhanda ndawonye
sibe le conclusion eyodwa hatho ukuthi babuya be representative from nowhere bebuya be representative ukuthi sifuna ukwenza lokhu sifuna ukwenza lokhu yikubona becina sibe bebuyisele uma hatha abantu aba 20 izimali labantu hatha abone ngisho ababuye they have to come back kuma residence the town is the residence and consult residents sifake ingqondo ndawonye then we have the say sonke sesikubonile ukuthi kuminjani hathi ukuthiwa uvuke ekuseni bethi sifake into enje uyabona into ekhona so as residents we've got the say hathi yabona ukuthi ibe khona i-city council is because they are residents hathi yabona so nxa kulama-residents kumele basihloniphe basinike ithube lokuthi basibizile bahlala lathi phansi basibuza lathi njengama-residents sathi iy'ngqondo zethu ukuthi hhayi into le sibona iyanele kumbe ingalanga
kodwa lona udaba lwama-inshwarensi kakhulu e-health lay like la luphatha yini lina njengenhlanganiso
thina sivele saluphatha asithabi njengama-residence ngoba into ekhona ukuthi abantu babhadalisa izimali emaklinikhi ngale ukubhadaliswa kuyaliwa kodwa kwesinye isikhathi uyabonakala ukuthi isevisi umuntu ayizuzayo eklinikhi ngale kayihambelani nemali yayo ikhulunywa njalo izibhedlela eziningi amanye ama-professional nurses sebe-retrencher ngoba batshontshe izimali uyakwazi na ukuthi behlile kubhadala ama-professional workers awe-city council ngoba imali yatshontshwa uyakwazi yini khonokho so ngabasakwanisa ukubhadala ama-professional workers lana ngenxa yokuthi batshontshe izimali anti yabona so thina sithi ngababuye sihlale phansi sivumelane as long as they will continue rubber stamping the situation will never improve
Unkosikazi Beatrice Ngwenyanga unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zeHarare iCombined Harare Residents Association obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le esigodlweni
Uhulumende lamuhla uqalisile ukunika abantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu umuthi we-rotavirus okubavikela emkhuhlaneni wohudo wona obikwa obahlasela kakhulu ngesikhathi somqando sona esesifikile isiphathamandla sogatsha lukahulumende olwezempilakahle uDokotela Portia Mananganzira utshele iStudio 7 ukuthi abantwana bathontiselwa umuthi emlonyeni kabili nxa sebelamaviki ayisithupha okuzalwa lanxa sebelamaviki angamachumi okubelethwa Wengezelele wathi umuthi we-rotavirus ngokwengezelela leyo evele ikhona iphiwa abantwana ezibhedlela. U-Councillor Ernest Rafa Moyo wakoBulawayo uthi i-council yazisiwe ngalolu hlelo njalo umuthi lo usukhona ezibhedlela lemakilinika.
Ye, niyawakhuthaza abantu ukuthi bahambise abantwana bayesiyaqalekakuthiqakathekile nxa kuthiwa abantwana bona ngizwe naleyo kuyakubonekela ephambisini ukuthi bangayekela kuhlaza kuba lenga so kuqakathekile kakhulu yanjalo mama abala bafane bahambe emasini nabonke babeekuthi kuleyiseleyi abala abantwana
umkhuhlane lo wedaria lingathi buvele uhluphile yini
koBulawayo wongakahluphi kathi wangahluphi kakhulu ngenxa yokuthi hathi besingakazi ingozi yakhona kakhulu kodwa ukuzivikela ukuthi kuqakathekile asisisi ukuthi lapha koBulawayo kuzii
Lina litshelwe nini ngalolu hlelo njalo lilwamukele njani? Lo Councillor Ernest Rafamoyo wedolobho lakoBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Namhlanje ilanga lesithathu lomdlalo omkhulu wezemiculo lokunye okutshiyeneyo eHarare International Festival of the Arts iHaifa oqhutshelwa esigodlweni eHarare. Iningi lalabo abasemdlalweni lo bathi bathakazelela ukuthi iHaifa isibavule ingqondo njalo yenza ukuthi bakhulumisane labanye abantu abaningi abavela emazweni atshiyeneyo. Omunye walaba bantu ngomculi ochaya lekatali utariro negitari othi obekhona emdlalweni lo njalo nyakenye okwenze acine afinyelele eGermany lapho aculele izizalwane zalelo lizwe. Uthi banenga abantu emazweni okwamanje asebethakazelela umculo wakhe. Utariro negitare ukhangelelwe ukuhlabela labanye lamhla ntambama eHaifa kanye labaculi abavela kwele Germany. Umdlalo weHaifa ukhangelelwe ukuphethwa ngesonto. Baningi abafisa ukuya emdlalweni lo abafanalo Majaha Wodwa Ndlovu oyaziwa kakhulu ngegama lokucula elithi DJs Marabini. Asizweni exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Festival enkulu kakhulu eZimbabwe. I think it's the biggest festival eZimbabwe ever so far. So iHaifa singathi nje lase Africa lase mhlabeni wonke festival eyaziwayo. One of the festivals esingathi emhlabeni iyathopa. So okwenzakalayo ukuthi bathatha ama groups kumbe ama artists most la ma bands from outside Africa, also in Africa and also a few in Zimbabwe, I can say. So give me iHaifa festival ethengisa kakhulu umculo wase mhlabeni wonke jikelele ngoba kuhlangana bonke abaculi basemhlabeni wonke jikelele.
Lonyaka Jays wena uhamba ngakhona ngale?
Hayi, angiyanga mina kuHaifa lonyaka. So kusho ukuthi ngikhangele mhlawumbe ngomnyaka ozayo ngoba bengi-applyele bakhanya ngazani kusho ukuthi izimali zaba azeneli mhlawumbe ukubhadala abaculi bonke abavela kwezinye indawo. So siyafisa ukuthi lasibe yi-part of the festival ikakhulu kulolu hlangothi lwangapha emathibeleleni. Ndibona ngani kuyalekha ngoba abaculi abangena ku-Haifa balutshwani kakhulu. So siyakhangele ukuthi ngeminyaka ezayo bakukhonside kokuba kukhangele ukuze ukuthi kubhalansi ngoba kutho ukuthi abaseduze khona ngale yiyo mhlawumbe abathola ithuba lokuthi babe part of Haifa. So siyafisa ukuthi babhode kuzo zonke indawo nje zeZimbabwe ngoba I think ngibona ngazani kuyabe kuyinto ehle ngumbono wami ukuthi khona njengoba ifestival iyenkulu kangaka eZimbabwe njalo isaziwa emhlabeni wonke baningi abantu abazayo bevela kwamanye amazwe bezokhangela ukuthi ngobani abaculi asebekhona eZimbabwe mhlawumbe labo ukuthi baba sebenzise kwamanye amazwe bahambe bavakatshele amanye amazwe. Ngakho-ke yi-platform enhle kakhulu ekubagculi. So siyabakhuthaza be-Haifa ukuthi khona bangakhangeli one indawo noma nje bethatha abanye abaculi bavela kwezindawo kodwa bangakhohlwa phela ukuthi li-festival iseZimbabwe. Siyafisa ukuba yi-part of that festival kunokuthi babe bethatha abaculi kuphela abavela kwezinye indawo. Kungasingathi khona ngezindlela imakethi yabaculi abakwamanye amazwe ukuthi bathole imisebenzi elizweni lethu thina khona apha siseZimbabwe singalitholi leli thuba. So siyakuhalalisela ukuthi khona njalo siyafisa ukuthi khona bakhangele kwezinye indawo futhi.
UMajaha Wodwa Ndlovu ngumculi abaningi limazi ngegama lokuhlabela elithi Jays Marabini obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo.
Udaba lokulwisana phakathi kwebandla le-MDCT, imbiko esisanda yamukela ithi icelela leli bandla elisekela umnumzana Morgan Tsvangirai yeMakhokhova seliqotshe umeli walesi sigaba idale lephalamende umnumzana Gordon Moyo limethesa icala lokusekela ixoko elikhokhelwa umnumzana Tendayibithi. Isinqomo lesi sithethwe ngabasekeli bebandla leli eMakhokhoba izolo, njalo inkokheli yaleli bandla kobulawayo ikhangelelwe ukuvumelana leMakhokhoba ngomgqibelo phezu kwaleli nyathelo. Abasiki bebunde bathi umoyo wethwesa icala lokuba lobudlelwano lexuku likamnumzana Bithi, lona elithi selixotshe umnumzana Tswankirayi kuleli bandla. Asenelisanga ukukhuluma lo mnumzana Moyo ngalolu daba. Lithiye indlebe kusasa lizwe okugcwelelo ngalolu daba.
Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela udaba lwezisebenzi, njengoba lamhlanje nje bekulilanga le-Workers Day. Sikhangela ikakhulu isimo somnotho kanye lemisebenzi elizweni.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Ngokubika kwethu ngaphambilini, eZimbabwe lamhlanje limanyane lamanye amazwe womhlaba ekunanzeni ilanga lezisebenzi iWorkers Day. Izisebenzi eziningi zikhala ngokuthi zithole nzima ngoba sezizinlutshwana eziqhatshiweyo ngoba amankampani amaningi eqhubeka evalwa, kanti lo mnotho lawo umimanzonzo. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume unobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi iZCTU, umnumzana Jafet Moyo, kanye lokansila weGwanda njalo engumbalisi eJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic, umnumzana Justin Majale. Siqale ngokubuza uMoyo ukuthi zithole nzima kangakanani izisebenzi okwamanje.
Kukhanya kungani kuwomile loba nje sithe sibuthana kumnyaka odlulileyo besikhala sisithi hayi izinto zomile, besiphakathi kwe-inclusive government singayijabuleli layo inclusive government ngokuthi sasithe khona hayi ayisithi esiyikhethileyo. Besikunanzelela kwanamhlanje ukuthi loba nje sasingayithethanga singayifuni, kodwa yayingani istabilize i-economy. Sesibona nje namhlanje sibuthana phakathi kokunzima okudlula ngalesani sikhathi esabuthana ngaso kumnyaka odlulileyo. So loba nje ilanga liqakathekile sithi njengezisebenzi, asozehlekiyele ukuthi sibuthane sikhumbula labo ababe phambi kwethu abafayo bekhuluma ngendaba zezisebenzi asozesikhohlwe ukwenza njalo. Kodwa kukhanya ngani sibuthana ngomnyaka ngomnyaka under very difficult or different conditions. Ngalesi sikhathi hayi sibuthana ke kulokunzima okumangalisayo kuba bakhona ngale lapho khona kwenesikwandini ngingazi. Kwamanye kuma-local authorities abantu bayaretrenchwa lapha eHarare, eShitungwiza, kwezinye indawo abaholi abakholanga okwezinyanga ezithize. Lamanye amakhampani akahulumende, lamanye ku-private sector abantu abaholi. So sibuthana nje hayi izinto ziwomile ukudlula iminyaka le esivelela kiyo.
Baba Majale, ngeyakho inqobe, ungathini ngokusadalala esikubonayo kwezisebenzi lo kusadalala komnotho welizwe?
Sikusizi ngoba namhla lilanga lezisebenzi, kodwa-ke zona izisebenzi ngokwazo azila ezingatheni ukuthi ziyathakazelela ukuba izisebenzi ngenxa yobunzima ezibhekana labo. Njengoba esitsho kwamuza kharesithi ilizwe lonke jikelele izisebenzi zikhala ngeholo, iholo liphansi kakhulu. Zinazelele njalo ukuthi ezinye zele zikhala ngeholo elilutshwana ezelezinyanga lingabuyi lelo holo, okusuka kube nzima kakhulu ukuthi ivele umuntu esebenza bathole ukudla kubaselele imuli yakhe, kumbe abhadalele abantwana i-fees, izikolo ziyavulwa ngaphezu, kumbe ahambise abantwana ezibhedlela. Kunzima nje, liyezela iminyama elibhocele phose iZimbabwe yonke. Njengoba sisho ukuthi izolo kule hulumende kamanyano kwakuthiwa hhayi uhulumende lo nguye ongaqhubi izinto kuhle, kodwa kungaba lo hulumende okhethwe ngabantu uzaqhuba izinto kuhle kodwa ngibona ngani sesisuke kwabanzima ukudlula lapho esisuka khona. Izisebenzi ziyaphelelwa imisebenzi, ziyahlala isikhathi eside zingaholi. Lapho engikhona ekhansilini ngihlabezela nama-3 months zingaholi. Izisebenzi zikahulumende njalo nazo zikhala ngeholo, akula holo elifakiweyo, ama-industries avala. Okusuka kungani uhulumende lana izolo wayengconywana kulalokho esesikubona ngathezi. Lancase sithi workers day, ayo workers day njengekizo sikhumbula nje abanye abafowethu, kodwa zona izisebenzi akula enye into ezingadingisa ukuthi ilanga lazo. Kodwa namhlanje kakhulu lilanga labolumba abazama ukuthi mhlawumbe badinga indlela zokuziphilisa ngaphandle kokuqhatshwa, mhlawumbe kuphandaphandle umhlabathi bedinga amatshe lokunye okungayisikho vele indlela izisebenzi ezimali ziphathwe ngayo.
Baba Moyo, kwabalutshwana bonabo abasebenzayo, sikhangele izinto ezimqoka kuzisebenzi ikakhulu indaba ezifana le-insurance, health insurance, accommodation, i-job security. Bonabo abasebenza abalutshwana balakho yini lokho?
Esikhathini esiningi nxa abantu abangaphandle kwekampani besiba baningi ukudlula abaphakathi kwekampani, kuyadonsela phansi ama-conditions of employment, kuyadonsela phansi iholo. So sesibone abalutshwana bangikhona, amapenjini kade lawo akade khona akusela u-employer ukuthi kasaqhubekele phambili. Ingxenye engasala la yenaleyo oyibanjwa ngamandla NASA. So singathi i-casualization iyesifuna ngu-employer ngokuthi akwazi ukuthi uzawa lo msebenzi kusasa yini, so kasafuni abantu aba-permanent.
Baba Majala, kusigqibele ingxoxo yethu, kuyini okumele kwenziwe ngohulumende kanye le singathi informal sector ukubona ukuthi kuba le misebenzi elizweni umnotho uyavuselelwa?
Baba Nkomo, umqoka vele ukuthi ilizwe lakithi kumele likhande imithetho ehuga laba abazofuna ukuvula amabhizinisi kuleli lizwe. Esingathi imithetho le e-attract ama-investors, aluba imithetho yakithi i-approach ama-investors, kutho ukuthi imisebenzi iyabe ilokhu ihamba ithabalala. Ngokunjalo yikho kubona sekubhekana lobunzima ukuthi asiki le mithetho leyana eyezukuthi abantu babe lesibindi sokuthi bezovula amabhizinisi lapha kwelakithi. Kodwa kukubonayo ukuvala kwamakhampani, yokuvala kwamabhizinisi, yokumiswa kwemisebenzi, yokuphuma kwabantu emisebenzini, lo mnotho nje wona uyaphansi.
Umnumzana Justin Majale ngukansila weGwanda njalo ungumbalisi ekolishini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic khona le eGwanda njalo obexoxa endawonye lonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Wenzemidlalo namhlanje
emdlalweni yenguqo kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League. Emdlalweni ebikhona lamhlanje iqembu leHighlanders libengutshikilo bhanqa leChicken in 1-1 emdlalweni obusePapa Fields. EHarare enkundleni yeNational Sports Stadium iCapes United inqobe iTriangle nge-2-1. Emalahleni eWange iqembu leWange linqobe eleBlack Rhinos nge-1-0. Enkundleni ye-Ascot eGweru iqembu leChapongo linqobe eleDynamos nge-1-0. Kwanelo walamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungamile inkomo
lo sithandekile mhlanga sikhona pha eWashington DC.